So we see card descend about VOA in the valley. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 25 kuNhlolanja 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni sethu lamhlanje.
The health workers who are the frontliners, they are saying they don't have much information about the vaccine. And that one is led to the reluctance that we are noticing right now.
Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi abongi abaphakameli phezulu ukuyahlantshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 vele kwele China ngoba bakhanya bengayithembi.
Elidamu selinesikhathi eside lilokhu lidodombela ukuthi lisetshenzwe liyephutha. Ngakho sibona ingani nxa sokuqala lokufaka i-pipeline hlezi sokuyikutshengisa ukuthi uhulumende usethatha udaba lokuthi kube lamanzi wobulawayo serious.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo lezigaba zemathebelelendi amanzi. Abantu beMDC Alliance batshengisele phambi kwedale leHigh Court eHarare besithi kumele omunye wabo uMakomborero Haruzivishe akhululwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi abongi abaphakameli phezulu ukuyahlantshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 evele kwele China eSinopharm ngoba bakhanya bengayithembi. Inhlanganiso ithi baphansi kwamakhulu amabili 192 abongi asebehlatshiwe kobulawayo kuphela selokhe uhlelo lolu luqale ngovulo. Kubika uBatabile Masuku.
Ikansile yakobulawayo ikhiphe amaqembu amane aqhuba loluhlelo. Elawuqala lisesibhedlela sempilo, kuthi elesibili liseUnited Bulawayo Hospital, elesithathu lisesibhedlela seNgutsheni, njalo elinye lizabe lihlaba izisebenzi ezimqoka lizilanda lapho ezisebenzela khona. Umnumzana Enoch Dongo, umongameli wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, uthi abongi abalalwazi olugcweleyo ngomuthi lo.
No adequate information on the public domain in the health sector. The health workers who are the frontliners, they are saying they don't have
kulalwazi ebantwini jikelele labezempilakahle abayibo okumele bahlabe kuqala bathi abalalwazi ngomuthi lowo. Lokhu yikho okwenza ukuthi kube labantu abalutshwane asebehlabile lakulabo abafuna ukuhlaba. Uhulumende ubethe umuntu nomuntu uyazikhethela ukuthi ahlabe, kodwa kuyakhathaza ukuthi abezempilakahle kumele kube yibo okumele bavikelewe, yibo abalabo.
People that we really need to protect at this juncture.
Umnumzana Anthony Majongosi ongumongi esibhedlela se-UBH njalo emele abongi wobulawayo uthi uhulumende kumele adinge indlela zokufundisa abantu ngaleli jekiseni.
Sibone ivaccine leni iyasejwa abantu, sibona ukuthi abantu bayasejwa abalutshwane nendawo yokuthi abantu abafundisanga ukuthi ivaccine leyana iyasebenza njani. Ingakwanisa ukuthi ifundise abantu nendawo yokuthi sibona ukuthi kulamanye ayabuya 200,000 igovernment afanele ukuthi ifundise abantu angakawika ama vaccine.
Unkosikazi Nomsa Ncube isakhamuzi sakobulawayo uthi ngendlela abongi abala ngayo ukuhlatshwa sokusenza bathandabuze ngaleli jekiseni.
Kunzima ukuthi esibathembileyo lempilo zethu besesaba ukuhlaba thina esingazilutho sigijime siyehlaba. Into esiyaziyo ukuthi kukhona okumele kuqale kwenziwe before abantu behlaba, njengalokho kwakusenziwa kuqala iCovid ukuthi babe bhoda bememezela abantu befunda. Asifundiswe abantu bebekwazi impumela yakho konke mayelana le jekiseni le ehlatshwayo.
Unkosikazi Sithokozile Hobe okhokhela uhlelo lokuhlaba ekhansilini yakobulawayo wenqabe ukuphendula imibuzo ethi akakakhangeli amanani abantu asebehlatshiwe namhlanje. Kodwa umbiko owethulwe inhlanganiso yabongi eyezina uveze ukuthi abongi abakunhlanganiso yabo asebehlatshiwe bangaphansi kwamakhulu amabili i-192. Uhlelo lokuhlatshwa ezibhedlela ezine kobulawayo yaqhubeka. Esibhedlela sempilo kulabongi abazinkulungwane ezedlula ezimbili i-2063 okumele bahlatshwe. Kuthi ese-UBHC labongi abazinkulungwane phose ezimbili i-1712. Isibhedlela seyingutsheni sona silamakhulu edlula ayisikhombisa i-753. Kuthi i-Mataday ilamakhulu phose amane i-374. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo kanye lezigaba seMathebelelendi amanzi lapho agcizelele khona ukuthi kuzaqhatshwa abantu bakulezi ndawo ukuqhuba lezinhlelo. Inhlelo lezi sikoqela olwe Epping Forest kanye lolwe Gaishangani Pipeline olokuqhelisa impompi eya edamu lemtshabezi ilixhumanisa lelemzingwane elingelinye lamadamu lapho idolobho lakobulawayo elithola khona amanzi. Umnangagwa uthe uhlelo lweZambezi Water Project luzaphutshiswa engakachiyi umsebenzi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBulawayo Water Action Group umnumzana Khumbulani Maphosa.
Kuba singakhumbula leli damu liqalise iminyaka eminingi edlileyo, selinesikhathi eside lilokhu lidodombela ukuthi lisetshenzwe liyephutsha. Ngakho sibona ingani incaso kuqala lokufaka i-pipeline hlezi sokuyikutshengisa ukuthi uhulumende usethatha udaba lokuthi kube lamanzi wobulawayo sokuthatha serious. Yikho esikukholelwayo esikukhangeleleyo. Esikubonayo futhi ukuthi yebo izakhamizi zakobulawayo zisukumile zakhuluma kakhulu zitshengisela kungeladla udlame ukuthi zifuna idamu leli liphele. Sikhanye sicabangela ukuthi ihlezi lakho khonoku kungezelele kuntshisakalo yokuthi umsebenzi lo uqala. Kodwa akasiqali ukubona izinto ezinje zisenzakala. Izinto ezinje zenza sekudala zaqala ukwenzakala ukuthi kuyabuywa ukhomishini kuthi hayi sokuqala lokhu sokuqala lokhu. Thina intoko zethu zaba khona umsebenzi osusenziwa. Kathesi ukuthi sitsho nje ukuthi siyakubona siyakubuka kodwa siza kubukisisa sesibona ukwenziwa. Ngokazi sesibonile ukuyabuya kuziwe thathwa amaqa nje kuzabuya kutata kwezizwe fanana.
Simzwile njalo umongameli Emmerson Mnangagwa isithi uhlelo lweZambezi Water Project olukhangelelwe ukuthi yilo lomqoka uzalulungisa esesihlalweni.
Kukhangelele kakhulu thina ukuthi kakungabi intshisakalo ezagcina iphushwa yi-corruption
ngoba sike sibone izinto ezinje zifukwa sibe sibona ukugwelegwele abantu abasebenzela uhulumende zokuntshontsha ngama-project lawo kukanti nxa njengoba sifuna i-project leyihambe sithi thina umongameli okumele akwenze kakhulu yokuthi avale ubugwelegwele izisebenzi zakhe zingantshontshi kuyona i-project kunosiba yinto yokunotisa abantu abasebenzela uhulumende kunokuthi kuyinto encedisa abantu.
Umnumzana Kumbulani Maphosa ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Water Action Group. Abatsha bebandla leMDC Alliance namuhla batshengisele phambi komthethwandaba weHigh Court eHarare befuna kukhululwe omunye wabo uMakomborero Haruzivishe, yena oncitshwe imvumo yokuthi akhululwe ngesibambiso sebail. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Abatsha laba abakade behlabela begiya phambi kwe-High Court bebethwele amabhakane alotshwe Free Marco, Respect the Constitution, ZANU-PF must go. UHaruZivishe ubotshwe ngeviki edlileyo esethweswa icala lokuhlukumeza izisebenzi zenkampani Impala Car Rentals eHarare, lapho azivalela phakathi ngokufaka amaketani lekhiye emnyango yamahofisi. Igqwetha likaHaruZivishe umnumzana uBeshaba utshele intatheli zindaba ukuba uHaruZivishe walelwe ibheli ngoba evele lamanye amacala. Uqhubeke ethi umantshi uthe uzakuzwa kusasa izizathu ezenza ukuthi uHaruZivishe engabuye edaleni.
Wehluleka ukuya edale ngenxa yeziqondiso ze-lockdown. Olokuningi owawusenzakala, abantu ababebotshiwe besehluleka ukungena bemiswa egedini ledale ngenxa yeziqondiso lezi. Sizaphenduka edale kusasa.
Kolunye udaba, owayengumphathintambo wentuthuko yamadolobho lezabelo umnumzana Ignatius Chombo umise phambi komthethwandaba waphezulu we-High Court ethoniswa amacala okusebenzisa amandla ehofisi yakhe okungekho emthethweni ngemva kokunikeza abantu abaningi izitanda zokwakha. Igqwetha likaChombo umnumzana Love Momaduku uthe idale lizakupha isinqumo salo sokuba aphiwe imvume yokuhlawulela isibambiso sebail loba hatshi ubusasa. Umtshutshisi umnumzana Charles Mchema uthi uChombo kakumelanga aphiwe imvume yesibambiso sebail esithi kulakho ukubaleka, kodwa uMaduku uyakulandula lokhu esithi uChombo ungumlimi olamasimu awalimele onyaka ngoba izulu lisina kuhle kangaka, ngakho ke akasoze abe lesizathu sokubaleka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Kulayifthoko lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Abantu abangamajumi amathathu lasithupha 36 babulewe ngamalocacha izolo ekatuna lekatsina kule Nigeria. Amalocacha la atshise izindlu abantu abaningi babaleka kulezo ndawo. Icala lesenethi kwele Melika liqhubekela phambili lihlolisisa ukwenziwa ngabalandeli bowaye umongameli umnumzana Donald Trump ngozibandlela lonyaka. Abangena ngenkani eCongress befuna ukuvimba ukubalwa kwama-electoral votes kulandela ukunqotshwa kukaTrump umnumzana Joseph Biden nyakenye ukhetho lukamongameli. Umbiko oyimfihlo olakho ukwethulwa ngelemelika uveza ukuba umntana nenkosi uMohammed bin Salman wavumela abantu bakhe ukuthi babulale intatheli zindaba uJamal Khashoggi wabulawa njengenyamazana kweTurkey. Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma ngodaba lolu kunsukwana ezilandelayo. Abezomvikela bathi kusobala ukuba urhulumente wakweSaudi Arabia uyakwazi ukwenzakala kuKhashoggi.
Ukusuka kwabake baba ngabameli beMDC Alliance eParliament abathi umnumzana Blessing Chebundo lonkosikazi Lilian Thimvio sikuleli bandla besiya kubandla lezanu PF sokuphehle inkulumo abanye besithi lokho kuveza ukuthi iMDC ilahlekelwa lusekelo kodwa abanye besithi akunjalo. Ababili laba bamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emahofisini akhe State House izolo. UChebundo uthe usekuzanu PF ngoba efuna ukuphatheka kunhlelo zokuthuthukisa ilizwe. UThimvio yena uthe uthethe inyathelo leli ngoba ikusasa lelizwe lisezandleni zezanu PF. Sixoxele lunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu yena othi ukuhamba kwababili laba akutsho lutho kubandla labo.
Yebo kambe singathi ngama defections kodwa ke eqinisweni asoma defections. Umama uThimviyasi wa resigna ebandleni kumaviki amathathu adlulayo. Ubaba uChebundo wasuka ebandleni ngemva kokunqotshwa kwakhe kuma primary elections nyakenye ukuthi ke kudingwe umuntu ozamela ke ibandla MDC Alliance ke eKhwekhwe lapha ahlala khona. Ikuthi esinqotshiwe ke wasuka ke wathina sejoyina ke laba be MDCT yikho ahamba khona. Yikho ke nxa esesuka esefika kuzanu PF kakusimangalithi ngoba sivele njengebandla sihlala sesitsho ukuthi iMDCT le yabo Monzora labo Khuphe ivele ingumntwana wezanu PF. Yikho ke nxa umntwana ekhula esesiba ngumuntu omdala uvele ebe ngumntwana umntwana wenyoka inyoka. Yikho ke kakusimangalithi kabasukanga kithi ke kathesi ngabantu abasuke kumabandla ke omunye usuke ke kuMDCT omunye wayevele sesukele ebandleni. Akusidanisa kusimangalisi ngoba okwenzakalayo ke umuntu uhamba lebhathi lakhe kumbe uhamba lephesi yakhe. Abantwana beZimbabwe bayakwazi abakufunayo, bayakwazi ukuthi bafuna ukuthi bakhululwe kulolu hlupho abaphakathi kwalo uhlupho lombuso wezanu PF.
Kunyanga ezedluleyo sibone omunye wenu njalo umnumzana Tongai Mathuthu ephuma kubandla leno esiya kuzanu PF. Ngokunjalo bakhona abathi okwenzakalayo kuveza ukuthi ibandla leno lilahlekelwa lusekelo.
Ibandla lethu alilahlekelwa lusekelo ngoba kuphume abantu ababili kuphela. Kumele phela kube lendlela okhangela ngayo ukuthi ibandla liyakhula kumbe ibandla liyehla. Ngesikhathi esidlulileyo ibandla lisakhokhelwa ngumnumzana uThangirai uzathola ukuthi sasithola amavoti ke angaphezu kwe-million. Kodwa ke kathesi ke sokungena okachamisa sithole over 2 million okutshengisela ukuthi ibandla liyakhula. Yikho nje ubona besesaba ukubiza amabhayeli elections amaningi kangaka omele enzakale elizweni becatsha nge-COVID. Bayakwazi ukuthi ibandla lilosekelo, ibandla lithandwa ngabantu, ibandla ngelabantu, abantu babanikazi bebandla.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi amalunga eMDC afuna ukuza kubandla lakhe amukelekile.
Abathi bona iMDC kayilahlekelwanga nxa ilahlekelwa ngamalunga amabili. Politics is a game of numbers. Lawo uyazuzela komuntu abantu labo bakhuluma amanga lawo. Uyazi ukulahlekelwa ngamalunga amabili. Njalo amalunga amabili nalawo alabalandeli, former members of parliament. athi bengamalunga edalela eParliament ngabantu abalabalandeli ngabantu asomuntu abantu ababili abantu abaningi kakhulu bona abaflatele iMDC Alliance but bayaziqinisa nje kuphela bethi abalandaba ngoba kade bengahloma malunga edalela eParliament akusho uqiniso lelo abantu laba bengamalunga edalela eParliament lanqaba ase lwana omunye wayesechotshiwe edalela eParliament kumbe kwabanjani kodwa akutsho lutho konoko kodwa balabalandeli iqiniso ngelithi balabalandeli ayisibo bonabo abantu babili kuphela baningi abantu ngemva kwabo bonabo bantu badale umonakalo omkhulu ngokuphuma kwabo kona ngale bachigephe enkulu kakhulu kubanda leli MDC Alliance.
Vakhona abathi ukusuka kwamalunga eMDC siza kubandla leno kuveza ukuthi izano iyahlanyela abantu bayo kuMDC ngenjongo yokudiliza leli bandla esingathi infiltration ngesingisi.
Infiltration le yabakhuluma ngayo angiyiboni lapha ngoba ngithe umlilieni kwizizathu zakaze ethulileyo ubekile sobala nkomo watsho ukuthi hatshi ku-MDC lapha ababesuke bayakhona basole lokhu lalokhu 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 kuzani uPF ngapha ababona kulikhaya elingcono ngoba kulalokhu lalokhu lalokhu sebekwehlukanisa akula infiltration la vele infiltration yani nkomo kanti khangele ukuthi oChebundo ngama-founder members e-MDC ayeqine kakhulu ekuqaleni khonaphana oChebundo laba ngabantu ukuthi ungabona ukuthi abantu besebeyabanjengaboChebundo sokuthiwa ngabantu ababeyi-infiltrate izanu PF uhlubonta umuntu oyikhuluma khonoku lamanga umuntu ogcwalisa nje izifiso zakhe ngendlela engayisiyo ayisikho lokhu yiko ke enithi mina ukhonoko kodwa kuyatshengisa ukuthi abantu laba vele bona iqiniso kwabalimeli bona bathi kule infiltration infiltration yani abantu basola ababusolayo abantu be-MDC siyabancusa kababuye ekhaya nxa izinto zezivimbi ngale umathudo wakhuluma wathi abantu njalo bezanu PF bakhriyethe umumo ovumayo ukuthi abantu nxa bebuya ekhaya bebamukele kuhle bengabahamukeli ngendlela engayisiyo okugcina labanye labana bezesaba ukuthi babuye ekhaya.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele Botswana zilokwesabela ukuthi abahlala kulelo lizwe ngokungekho emthethweni balakho ukwehluleka ukungena kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngoba belovalo lokuthi abomthetho bangababopha babaphindisele emuva. Kubika umqondisi Dube.
Ele Botswana lilinde ukufika kwamajekiseni we-COVID-19 ngenyanga ezayo. Umphathintambo obona ngezempila kahle kwele Botswana udokotela Edwin Dikoloti uthi wonke umuntu okuqala labo kuza bazoyithola ijekiseni ye-COVID-19. Udikoloti uthi ngesisindo sokumemetheka komkhuhlane ukhandele ukuthi bonke abantu kufanele behlatshwe ijekiseni le bathole lolu sizo. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu esifana leBotswana Network on Ethics, Law and HIV/AIDS ibonela zithi zihlalele evalweni zisesabela ukuthi iningi labahlala Botswana ngikho emthethweni bazokwesabela khatshane ukuyahlatshwa ijekiseni. Umqondisi weBonela unkosikazi Cindy Kelemi uthi uqakathekile ukuthi uhulumende ahlalise izibindi zabokuza abaselizweni okungekho emthethweni.
We hope that government will be able to prioritize and ensure that those who are vulnerable.
Sinathemba lokuthi uhulumende uzabona ukuthi abanjengalabo abaselizweni okungekho emthethweni bavikelekile njalo bazathola ijekiseni. Ukuyathola kwabo ijekiseni akumelanga ukuthi kutsho ukuthi sebezithola sebesemacaleni.
Accessing the vaccine should not warrant criminalization.
Ukelemi njalo uthi kulabafana labaphila ngokuthengisa umzimba bokuza baseBotswana ngekho emthethweni uthi labo kumele uhulumende abone ukuthi bakhululekile uthi basondele emaklinika bayithola ijekiseni ye-COVID-19. Kulenani eliphezulu labezimbabwe elihlala kule Botswana lingelancwadi eziqondileyo. Umnumzana Benjamin Sibanda isizalwane sezimbabwe esihlala eGaborone uthi kuzaba nzima kulabo abangalamaphepha.
Abantu abangelamaphepha, they are always suspicious of government initiatives. Even though ama initiatives akhona aza ayabe eyilawana alande ukuzokubanceda kodwa ngenxa yesimo sabo nje i relationship yabo lohulumende yilana vele yokwesabana ukuthi singavele siphambanise anytime siyabotshwa sidiphotwa.
Usibandalaye uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende akhuphe uvalo kulabo abangalamaphepha abatshengise ukuthi injongo kayisikho ukubabopha. Uthi akulandlela abahlala eBotswana ngekho emthethweni abangatshiywa ngayo ngaphandle kwalolu hlelo.
Nxa bengasali kwala abantu bengahlatshwanga kuza kuphambanisa iprogramu yonke. So ngibona ngani kuza kwalohlupho sibili. Kuza kumele kube lokukhankaswa okukhankasa okukhulu okuzanika i-assurance laba bantu ukuthi abasoke babe ne-problem.
Umphathi Ntambo Dikoloti yena uthi akusoke kube lenketa beshabi kuzanikezwa ijekiseni ngelabandlululo oqakathekileyo ukuthi wonke umuntu ahlatshwe. IBotswana ezasebenzisa umthetho we-Public Health Act onikeza uhulumente amandla ukuthi wonke umuntu ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 bangaphandle kwezifiso sabo. Ele Botswana selibone umkhuhlane we-COVID-19 mamemetheka ngamandla, inani labalahlekelwe umphefumulo lifike amakhulu 300 yona le iviki, kukanti asebetholakale belawo badlula inkulungwane ezingama-25,802. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngise-Habron kwele Botswana.
Singene kwezemidlalo. Abaqeqeshi beqembu lenguqu elimela iZimbabwe elama Warriors sebekhuthazwe ukuthi babize abadlali abadlala ezwekazi le-Afrika njengoba ukubuya kwalabo abadlala phetsheya kolwandle kungathi kuzahlupha ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kubika uJoseph Njanji.
Abadlali bakule Zimbabwe abadlala besengilandi balakho okungenelisi ukubuya kuzokuba yingxenye yeqembu elizaphatheka kwimidlalo emibili ezadlalwa ngenyanga kaMbimbitho ngemva kokuba elasengilandi lifake ilizwe leZimbabwe kuluhlu lamazwe ahlaselwe kakhulu ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kudale ukuba abaqeqeshi beqembu lama-Warriors bazithwele bengasakwazi ukuba benze njani. Kodwa intatheli zindaba ezemidlalo uFortune Mbele ukuthi kumele babize abadlali abadlala kuzwekazi lase-Afrika lapho kungela migoqo efakelwe izihambi.
I think the best thing ukhocha angayenza kathesi vele ukuthi ahlakhangele wona la ama players available. Sila ama players ase Tanzania, sila ama players ase Zambia, sila ama players ase South Africa abadlala kuma leagues that are active. Kungona ahlasebenze ngakhona lokho kukhona. Ngoba ukugcinisa ukungasela skadi futhi sokuthi ama Warriors akona prepare lokho ku decide ukuthi kona kwenziwe njani ngokubiza ama players. Kuyagcina sokuluhlupho futhi.
Ngicungula ezemidlalo uWashington Thunder laye uthi ungakuyi abadlali abadlala phetsheya kolwandle kuza kupha ithuba abanye abadlali abadlala kuzwekazi lase-Africa.
Kunabadlali abaningi abadlala kulohlonzi njalo okujabulisayo abangatholiwe amathuba okubana-ke babuye bazodlalela iqembu lesizwe. Nxa engahlanganisa-ke kulabadlali ade bedlala kutshani abesebuyakhangela abadlali abadlalela emazweni anjengabo-Tanzania. Silabadlali abanjabo Bruskangwa yiso isikhathi sabo sokubana-ke babizwe babuye bazodlalela iqembu lesizwe. Singakhangela ivini kwele-South Africa silabadlali abahlohlayo okumnandi abanjengabo Nomsinthizwa kodwa bathi bangabuya bengatholi amathuba. Yiso isikhathi sabo sokubana babuye bazodlala. So-ke hhayi singakhalezi mathonzi, abadlali bakhona, umqeqeshi welize bavula amehlo.
Iqembu leZimbabwe kumele lidlalele leBotswana namhla zingama-25 kunyanga kaMbimbitho, liphinde lidlalele leZambia mhla zingama-29 munye kuyo njalo inyanga kaMbimbitho. IZimbabwe leBotswana zikusibaya sika Group H, njalo iqembu leAlgeria yilo elihlezi phezu kwengalane elinemiklomelo elitshumi, kuthi endaweni yesibili kule qembu lama-Warriors elinemiklomelo emihlanu, endaweni yesithathu kule qembu leBotswana elinemiklomelo emine, kusithi emsileni wengalane kule qembu leZambia elimklomelo emithathu. Amaqembu azaqeda imidlalo ezibaya ezindaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwo azathola ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ozaqhutshelwa elizweni lase-Cameroon ekuqaleni komnyaka ozayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi abongi kabaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-coronavirus evele kwele China ngoba bakhanya bengayithembi. Umongameli Mnanga kwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakoBulawayo lezigaba zeMathebelelendi amanzi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.